Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-20 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo obothwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezingamashumi amahlanu i-$50,000.
Icala likadelithi lingakhangiswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kapresident Mnangagwa uOkisiya Mnangagwa layo phakathi kwendaba yakhona kanye lomntana wakhe uCollins Mnangagwa.
Kodwa abanye bathi ukungalali esitokisini yena uMoyo ebeyisibotshwa lokuhlawuliswa imali yesibambiso sebail umtshutshisi engaphikisanga lesi sinqumo kuthengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi. Kulomunye njalo osebhubhile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19. Kobulawayo wasebefika phose ithumi asebebulewe umkhuhlane wesihudo ngenxa yamanzi angcolileyo.
Siloku sithola imbiko evela khona ewadini ukuthi abantu balokhu bephathekile, abanye njalo siyatshela ukuthi bangena lezi bhedlela belokhu behlaselwe yilesi sifo esalo umkhuhlane wesihudo.
Zonke lezi ndaba lezinye. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo obothwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezingamashumi amahlanu i-$50,000. UMoyo wetheswa icala lokupha ithuba inkampani engaqondakaliyo ethiwa Drugs International ithuba lokuthengela ilizwe impahla yokusebenzisa ukuzivikela kugcikwane le-coronavirus ngemali eyizigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola i-$60 million. Le nkampani ibikwa yaqamba amanga ukuthi imask inye ingamadola angamashumi amabili lasithupha minwembili i-$28, khona kumele kube ngamadola amabili nje kuphela. UMoyo ubotshwe izolo wasiwa enkambeni ye-Rossville Police Station eHarare. Kodwa isimanga ukuthi ubonakale evela endlini yakhe ekuseni esiya emthethwandaba yena ebeyisibotshwa. Emthethwandaba uMoyo uhlawuliswe imali yesibambiso sebail eyi-$50,000 watshelwa ukuthi aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe lamaphepha endlu yomkakhe lapho ahlala khona. Uzabuyela njalo emthethwandaba ekupheleni kukaNtulikazi. Kucetshangelwa ukuthi unkosikazi kamongameli, unkosikazi Auxillia Mnangagwa, lenye yamadodana akhe engabe elokwenza laleli cala. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaswelayo e-Poverty Liberation Movement umnumzana Pride Mukono obesemthethwandaba.
Kuthiwa yena wasebenzisa isikhundla sakhe njengomphathi ntambo kahulumende ukuthi okungekho emthethweni ukuthi odelishi ngwaya abe-Drugs International badle imali kahulumende ngendlela ezingacacanga ezingekho emthethweni. Yilicala abamnike lona.
Abantu bona nxa uxoxa labo emgwaqweni lapha bathini ngodaba lolu, lungalutshengisa na ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuthi ufuna ukulwisana lenkohlakalo i-corruption?
Abantu eHarare lasezitaladeni lapho ehlangana lawo eZimbabwe yonke bathi hayi lokhu nje yikusibabamba amehlo okwenziwayo, ngoba ungakhangela lecala lakhona abamnike lona yena lilula kakhulu ukuthi eliyale nxa engaba lamagqwetha akhaliphileyo ngoba aliphumise egcekeni ukuthi yikuphi yena akwenzayo ngoba ungakhangela eZimbabwe nxa izinto zokuthenga kwahulumende kumele zithengwe yi-procurement regulatory authority of Zimbabwe njalo icala likadelisi ingakhangiswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kapresident Mnangagwa uOxley Mnangagwa layo phakathi kwendaba yakhona kanye lomntana wakhe uCollins Mnangagwa so abantu bathi hayi lokhu kusibamba amehlo nje ngoba yinto ethe iphuma laphana yayangisa kakhulu upresident Mnangagwa njalo so abantu bathi sezama ukuthi ebebamba abantu amehlo ukuthi abantu bengabe lokho bekhona ukuthi hathi ngendlala le khona ngenxa yeCovid sikhangele njalo ukuthi ezomnotho ziloko zisiwa imali yeZimbabwe ayisathengi abasebenza kakhulumende ikakhulu abasebenza kwezempila kahle omongi labo dokotela bakuma strike so konke lokhu sokusuthwa hayi ufuna ukusibamba nje ukuthi ungani uyalwisa indaba yecorruption kodwa yena engelakho isineke ngoba yena njengomongameli abephakathi kwawo lokho kuyabe kusenzakala
umnumzana Pride Mukono isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaswelayo e-Poverty Liberation Movement ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje ukubotshwa kukamoyo kuthiye abanye besithi isibonelo sokuthi uhulumende ujonge ukuqeda umkhuba wenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi ngubani owenze lokhu. Omunye walaba ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF.
Uhulumende uvele uhlezi urekhodi yokuthi ufuna ukuqeda udaba lwe-corruption esizweni sakithi. Kodwa udaba lolu olwe-corruption luqedwa nxa ubufakazi bugcweleyo bukhona bubiswa phambili ngoba umthetho wandaba unfortunately usebenza ngobufakazi awusebenzi ngokucabangela. Pho-ke nxa ubufakazi bukhona sizabona abantu bethwala isiphambano zabo ababekwenzile sokuphuma egcekeni ngoba phela batsho abadala bathi okulempondo akuvele kufihlwe emgodleni.
Umoyo kalalanga esitokisini njalo uthe efika emthethwandaba waphiwa imali yesibambiso sebail i-$50,000 kungakutshengisa na ukuthi uphathwa ngendlela ehlukeneyo kulo muntu wonke oyabebotshiwe.
Well, indaba ebail njengoba usitsho ukubana umnumzana umoyo ngalanga esitokisini namhlanje uhamba waphiwa ibail yikho ngihlala ngikukutsho mina ukubana into yonke siyishiya kusektha yangikhona naleyo in this case umthetho wandaba. Khumbula phela ubana ngakagwetshwa phela so nxa ukuthi una ama-conditions angona uyasuthisa inkundla ukuthi hhayi ngasuze abaleke le nto enjalo ibheli vele umele umuntu aphiwe wenze umuntu ngwangaphi kumbe ngwe-MDC kumbe ngwe-ZANU-PF kumbe ngala ngisho ibandla umuntu nje ezimele yedwa ibheli asonto mele incitshwe nxa ukuthi kona usuthise inkundla ukuthi nxa uyiphiwe leyo bheli awusoze uphinde ugcina usuyephula umthetho kumbe usubaleka.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kukabili ukubotshwa ngendlela engubona ngayo ukubotshwa kukadokotela umoyo. Okokuqala bazama ukuthi begeze umongameli ngoba into leyi isuke yabayangisa kakhulu ngakhangela uthina masu kuphume bubhudla amagwebe zama ukuthi abantu bengangcolisi first family but anti yabona ukuthi umuntu womfana lowo onguye sengumhlatshelwa onguyodwa begijima ngayo esigijimi sabo ule diplomatic passport kasiyo minister uyazibuza ukuthi wayiphiwe njani so beyisigijimisa so bazama ukuthi becline umongameli ngokuthi bethi binikeza amaZimbabweni impression yokuthi sibebopha laba abantu abacorrupt but kunzima ukuthi uthi ubopha labana abantu and then ubususinikeza impikitsha yokuthi upresident kumbe nemuli yakhe kayikho involved. Obadaya umthuli uthiwa ngukholeni umntakamnanga kwalawo maningi amabizwa angana aqanjwa. So mbona ngazathi konke lokho kuyabe kukutshengisa ukuthini i-first family izama ukugezwa, kodwa mbanzathi izabe lokhu siyephuma.
Kambe ngokubona kwakho uzajeziswa ngemfanelo na?
Okunye okungabe kusenzakala ukuthini, ababophi obhadaya bazama ukuthi be-expose ukuthi obhadaya angaza katshontshe obhadaya etshontshe imali yonke leyo umongameli angakwazi, njalo ngabe kuthe kuqala into leyo ngabe umongameli kudala wamxotsha. So mbona ngathi konke lokho ngenye ifaction yezano engabe i-expose umongameli ebuseleni lobo ukuthi laye ngabe lesandla kumbe is failing. Ukuthi uzathonisiswa enikeze justice kunzima ukuthi sithi kwangona kuzenzakala njalo, except the other faction ngaba strong. Ungakhumbula go back to 98-99 kubotshwa kangayi and labo chikori babotshwa banikwa ama-bail kodwa wazange into kwankona nje kwaphelela emoyeni. So layona leyi chances are high, ingakhulunywa ikhulunywa. Uma abantu bengathulisa labaphetheyo bazathulisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazo, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuphile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni, okwenza bebe bahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo wezesigaba se-Midlands, umnumzana Larry Mavima, utshele iphephandaba le-Sunday News ukuthi obhubhileyo ngowesifazane odabuka eNkabazwe. Lokhu kwenzakala inani labalegcikwane leli selifika phose amakhulu amahlanu, i-479. Asebesindile kugcikwane leli bangamachumi ayisithupha lantathu, i-63. Sebeyitshiya ngalombili asebebulewe isihudo esibangelwa ngamanzi angcolileyo koBulawayo. Ukansila weluveve unkosazana Phebe Msipha uthi ababhobhileyo ngontanga abayisitshiya ngalombili lowesifazane osekhulile oyedwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo, eyoBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sibona la ikhansili isuke lapho isiseqa isizama ukuthi idingisithi ukwenzakalani. Ngikhuluma kanje kathesi sinanzele ukuthi ukhansili usefakile abantu abadinga ukubana bancedise ukuthi badingisise ukuthi kambe siloku sithola imbiko evela khona ewadini ukuthi abantu baleke bephathekile, abanye njalo siyatshela ukuthi bangena lezibhedlela belokhu behlaselwe yilesi sifo esalo umkhuhlane wesihudo.
Lona udaba lwamanzi ke luhamba njani? Siyazi ukuthi abantu bavulelwa amanzi kabili ngeviki, kodwa lokhu akubangeli na udubo olufana lalona lolo esilubonileyo lwesihudo?
Well, udaba lwamanzi eqinisweni kathesi siyananzelela ukuthi koBulawayo aluluhle, ngoba sinanzelela ukuthi i-council isithethe isinqumo okuthiwa i-resolution ukuthi amanzi abantu bawathole kanye ngeviki ilanga elilodwa phakathi kwe-7 days ngangayoshupho lwamanzi. Kodwa okunye esikunanzelelayo ukuthi ikakhulu kulindaba eka-15 elveve lapho kulabantu abahlathele khona isihudo, i-council isithethe isinqumo sokuthi khathesi amanzi kuleyo ndawo angavalwa aqhubeke khona, kuyindlela yokuzama ukuthi lo mkhuhlane osumemethekile bazama ubana bawunqanda ukuthi abantu bathole amanzi ngokugcweleyo. Kodwa-ke sinazela njalo ukubana lolu daba lwamanzi hhayi aluluhle. Siyezwa njalo ukuthi okule mzamo eyenziwa yi-council ukuthi kwezinye indawo ufake ama-balls. Kuyikho nje uzakhumbula kuhle ukuthi ngale muva thina sike sabhala incwadi ngenhlanganiso yeBulawayo Progressive Association sisitho umongameli welizwe ubaba Emmerson Mnangagwa ukuthi indaba leyamanzi kungangcona idiklare njenge-national disaster. Sinanzelele ukuthi kuyindlela yokuthi umhlaba ukhangele uBulawayo umhawukele uzama ukuzoncedisa ukuthi kutholakale ezinye izindawo lamasosi amane ongatholakala khona imali.
Sizwa kuthiwa bengaba bebaningi kakhulu abantu abafe bebulawa yisihudo khona ngapho kobulawa isibangelwa amanzi angcolileyo. Kungakho liqiniso na njalo lina liyazi inani elinganani labantu ababulewe yisihudo?
Sinanzelela ukuthi abantu abagulayo behlutshwa yisihudo iqiniso baningi, kodwa singakhangela inani labantu asebesithile ngenxa lo mkhuhlane. Thina ama-records esiwatholayo ukuthi abantu asebesithile sithole ukuthi kulabantu abahlanu, ngikhuluma kusiyafika kuthani besithole ukuthi kulabantu abahlanu abasithileyo. Asikatholi ukuthi umbe bakhona abesithile okwezolo kusiza lamhlanje. So ke leli nani ayisilonani elincane ngoba ungananzela ukuthi iphostela umkhuhlane wesifuthi uqalisile amaviki amabili edlulileyo sokusesithiwa abantu abahlanu. Kuyasithengisela ukuthi hhayi umumo lo ohlupho lolu unzima. Kodwa ingxenye okunye okungenza ukuthi abantu kube nganene ngoba sinanzela ukuthi ubulawa City Council ugcine ezevumela ukuthi abantu bahambe emaklinikhi baye kwelathwa bengabhadalanga, ngoba uhlupho esasilinanzelela ngale impela sonto edlule abantu babelele ezindlini abaye bethi abakayi nesibhedlela bayelathwa ngoba balamali.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna lazo ziphiwe ithuba lokufaka imbono yazo ngodaba lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe, i-Constitutional Amendment Bill number 2, hathi ukuthi imihlangano le iqutshwe emadolobheni nje kuphela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi nxa uhulumende engaqhubekela phambili aguquli isekelo sombuso welizwe engazwanga imbono yazo, kuzavela obala ukuthi ukhangelela phansi uzulu emaphandleni ngoba kusitsho ukuthi imbono yakhe ayiqakathekanga. Ikomiti edalele ephalamende ebona ngokubunjwa kwemthetho iqale imihlangano yokuzwa imbono kazulu ngodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso elizwe. Njalo kulesi sabelo lomhlangano uqhutshwe ngolwesibili edolobheni leGwanda. Umnumzana Dennis Moyo sakhamuzi eNandeni uthi njengezizalwane zakuleli balelungelo lokuphatheka ekubunjweni kwemithetho elizwe, esithi kuyinhlala yenza ukuthi uhulumende abakhohlwe phakathi kwesikhathi bakhunjulwe kuphela ngesikhathi sokhetho.
Ewa kusenza i-referendum kwaba ngcono ngoba babe voter abekhophathi befika lapha nalapha. Khathi sokufuna okwenziwa thina ngapha emakhaya ngathi thina vele senziwa nje abantu abadingakala nxa sesiyavotwa kuthi after amavoti siyalahlwa. Imbono yethu ayithathwa, kuthathwa imbono yabantu abasemadorobheni yibo abakhangelewe ngathiwa ngabantu abalolwazi olungcono odlula thina ngapha emakhaya. Mina ukubona kwami thina ngapha emakhaya sincindezele kakhulu labantu basemadorobheni.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu oyisakhamuzi emahlokohloko eShake othi kumele kuvotwe ukuze intando kaZulu ivele.
Azizanga sibuze angaguqula isisekelo sombuso engazanga abuye kithi. Umuntu kufanele abuye kithi abantu.
Njalo nxa eguqula isisekelo sombuso usiguqula through ikhabhinethi kumbeni usiguqula ngoba isisekelo sombuso sabunjwa yiZimbabwe yonke jikelele. Kumele abuye ayenze another referendum abantu simtshele okokwenza.
UNkosazana Edith Ndlovu oyisakhamuzi sakomthazo uthi semnyameni ngodaba lokuguqula kwesisekelo sombuso esithi indaba bazizwa ngelikabathe emakhaya.
Njengoba sise-reserve khona asila ama-radio, asila ama-TV. Bakhona abalawa ama-TV lama-radio. Pho njengoba usibona singogogo sinje siyawabona ngapha ama-TV. Sizizwa kanzima, sihamba suzwa yeke kuthiwa. Uyabukwazi ukuthi kuliqiniso mbi hayi.
Umnumzana Joseph Khumalo esine njalo isakhamuzi sakomthazo sithi ngawo uhulumende uyama ukuguqula isekelo sombuso esikhona.
Lolu daba ngalathi siyafaka imbono yethu ngoba lo daba lusihlupha kakhulu ukuthi kambe i-constitution yona yena lo okhulunywa ngayo ukuthi iyamendwa ingakasebenzi ngokugcweleyo, kodwa sokuthiwa ibe le amendment. Angithi thina abantu yithi okumele ukuthi sitsho ukuthi khona hayi sibonani i-constitution lepha isizwisa ubuhlungu. kodwa sokusimangalisa ukuthi kade nohulumende nguye osebuya esithi ayiguqulwe phela i-constitution le sikhumbula ukuthi people driven.
Ukansila ka-Ward 6 komthazo umnumzana Kelon Skula uthi njengezakhamiza kula sebekuzwile ngokuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu.
Ngiyabakhokheli abantu athembele kithi ukuthi okuyabe kuvelele ekutshintsheni kwezinto kufanele benze ngathi, but njengoba nje ngikhuluma anzangize i-report ekhuluma ngesitshintshwa sombuso, but siyakulakazelela ukuthi kufike lathi ngakithi ngakumaphandleni.
Inguquko efuna ukwenziwa kusekelo sombuso inika umongameli welizwe amandla okuzikhethela abasekeli bakhe kanye lamalungu edalela ephalamende abangangenanga kukhetho abayisikhombisa. Ngaphandle kwalokhu kudingwa njalo indlela okwengeza inani labasakhulayo labesifazane edalela ephalamende. Kusenjalo inani lasebebanjwe emkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni seliqongela kwabangamathumi amane lasithupha, iningi labo kuyizizalwane zakuleli ezivelela kwele South Africa leBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGongwe komthazo ngu-Albert Ncube.
Bana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Mketa usobhu wenkabazwe, sixoxa ngezamasiko.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga kazi.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lwendlelele ulubona njani? Amasiko awasalandelwa yini? Sesibona okwenzakale elizwe.
Ngizaqala ngokuthi kanti lokukhuluma naye ngusabhukumketa owele wagwele phansi kwendlula usogwala ekhankasela ezamasiko okwakhathesi ngisendaweni yemathebeleni South kule research engiyenzayo elokwenza lezamasiko. Yikho kuqakathekile ukuthi namhla sixoxe ngaloli daba lwendlelele.
Ye, ungasitshela ke ukuthi imbono yakho ubona njani indaba yendlelele leyo, ukuthi kungani ayisananzwa kakhulu indaba le eyendlelele?
Ye, okokuqala ngithanda ukubeka kuyo wonke uzulu omnyama okamalandela ukuthi indlelele indawo engcwele. Indawo engcwele isintu sakubona kuqakathekile ukuthi sisuke umzilikazi kwazi azogcina indlelele eqhashwe zinduna zayo nesizwe sonke, ngoba indawo engcwele. Kungakho kusukela leso sikhathi kuze kufike u-1980 indlelele ibisenza imisebenzi yayo yokungcwela. Kathi kusuka khonapho kusiza phambili kuzofika lesikhathi esikuso, indlelele kuyananzeleleka ukuthi iphanjanisiwe kazi ayizange yashwebezwa, akuzange kwenziwa lokhuya kuthiwa ngesithiwa yi-appeasement ceremony. So kule zinto ezimbili esibona ukuthi yizo eziyisiqhubekiso esizweni, imikhuhlane, ukungabi lamabele, ukungabi lezulu, konke lokuyana kungenziwa umbuthano lalo kuyaxolisa lethemba ukuthi kuningi okuzasingela siyisini.
Kathi pho manje yona inkokheli yezomdabu ithini ngalokho?
Sisemkhankasweni njengobana ngikhuluma nje lapha nginceba uDlulu indlela ukuthi ngokuya kwesikhathi khona siyakwenza i-formal application kuhulumende eqondanisa the ministry ekhangelayo lezamasiko obaba uMoyo July Moyo. Khona sizayihambisa i-application eyokucela ukuthi uhulumende njengo-overseer wento zonke incedisane ukuthi zonkezi inhlelo esifisa zenziwe endlelele zenziwe, ngoba akula muntu ongakuboniyo esizweni ukuthi isizwe siyahlupheka, isizwe sibanjwe inkungu emehlweni. Ungabona isizwe sinitshwa amanzi, thina siyithi okwakubuya kuzocelwa kithi amanzi i-Afrika yonke, kutho ukuthi kukhona okonakeleyo. Siyazama, sinethemba ukuthi lazo izinduna zilalele, ngoba yikho ezazi kubekelwe yinkosi uMzilikazi ukuthi zikukhangele khonokho. Kodwa kwakhathesi sibona ngathi kukhona lapho ezingabonanga khona. Siyazikhumbuza-ke lathi sikhumbuza nje thunywa ngogogo labokhulu abakhangele ngokomoya langokwenyama. Yikho bengicelile ukuthi kangizame ukukutsho khonokho ukuthi njengoba isizini esikuyo isizini yezamasiko, olaleyo mkhankaso nxa ungaphumeleli umoya ubungaba muhle engxenye umnyaka wezayo besingalithola isifisa ukuthi lumkhankaso uphumelele izinduna siyazicela ukuthi lazo lapho ezihlangana khona kazixoxe ngale indaba ubonisane ukwenzela ukuthi isiko lethu liqhubeke liye phambili ngoba kathesi sonke sisebunyameni
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ye ngithanda ukuvalelisa isizwe samalandela ukuthi ngikukhumbuze ukuthi bani indelele kuyikho kanye endaweni engcwele cela ukuthi sincedisane linye zizinduna zikhankasa zisithi ncedisane kulabantu abathunywa endleleni kumbe zona izinduna ziyendlelele sizencedisane ngakho konke ngoba kuthi lulungisela lina sizwe samalandela nxa lingasatholi manzi isizwe esifileyo sizame ukucela amanzi lempilo endaweni yethu engcwele esayiphiwa unkulunkulu eyindlelele ngiyabonga
hayi lathi sibongeni.
Kabazwe ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo kuviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Stella Ndlovu. Omela iluveve edalele parlamente sihlaziya udaba lwamanzi angahlanzekanga kuleli lokichi kanye lakobulawayo jikelele. Ukhansela Ndlovu uthi kubikwa kuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kumbe amathathu ngelanga eluveve ngenxa yalolu hlupho. Ikhanseli ithi isadingisisa ngalolu daba.
Abe council baziswa masinyane ngoba akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ogogo Mrs Ndebele oyisihlobo sami ngathi ha indaba le iyaphambili wathi ngifonele lo minister u local minister uMama Mancube wathi honorable wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlalwa ama meetings kuyalukisiswa hayi lati sathi hayi nxa sekwabakhulu bethu ukuthi ukuthi sokulungiswa. Kodwa ke isicelo sami engaba laso ku deputy director we health ngathi bengicela phela umkhuhlane lo wabawugula ayisho wabo umkhuhlane usuke ngamanzi esiwaphiwe ngukansili yikho ke bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku local clinic belatshwe mahara ngoba these are vulnerable people ogogo labantwana laba njoba kade ngikhuluma uJo khona ngale ekhansili wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi kaKavalo okutshengisela ukuthi for sure sibilo ukuthi baya cleaner ama pipes baya flusher ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume asithi hayi mama ngiyezwa sibili you way forward.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo obuthwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadollars inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-$50,000. Kulomunye osebhubhile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Sebefika phose ithumi asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo ngenxa yamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.